Ukubotshwa kwabantu kuhleli njalo nje kusenzakala abantu abangenamaphepha lawo ma-roadblock hayi ngakudala mpela hayi ukuthi nje kuqhamukana nalo minister okhona bekuvele kuyinto eyenzakalayo ukuthi uthole kuvinjiwe nje kakhulu abantu bathi emkhomeni akusonto engathi thina sesimangele kakhulu ukuthi kwenze njani ngoba vele nakudala vele lawo ma-roadblock besiba khona kodwa ke siyabagqugquzela abantu ukuthi bazame ukuthola ama-documents aqondileyo ngokunye kwezinto esizihlupha ngakho kakhulu ngoba kwezinye zezinkulumo kwakuzanywa ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi abantu bawathole ama-permits njengoba kwenziwa kuma white map paper on migration kwaxoxwa kabanzi nje ngaleyi tendency yabantu ukuthi beqe umngcele bengenawo amaphepha so ngezinye zezinto ezifuna ukukhangelisiswa kodwa kuyacaca kakhulu ukuthi uhlupho lukuwowethu uhulumende owehluleka ukuthi alungise umnotho enough ukuthi abantu bengathwali nzima ngale ndlela kube yikuthi akulasidingo sokuthi abantu beqe umngcele besiza ngapha eSouth Africa.
Uchilo njalo umphathintambo wendaba zasekhaya ukuthi kababuyeli muva ukudaba lwama-special permits ukuthi labo abalawo kumele bangene kwamanye ama-permits kumbe babuyele ekhaya. Lithini ngalokho?
Thina njengeZimbabwe Community South Africa savele sathi ma kusenziwa isimemezelo sokuthi ama-special permits awazi ukurenewa kuzoba le-extension for 1 year ukuze abantu baphume kuwo bangene kuma-mainstream visas. Sakwamukela sathi hayi sikuzwile ngempela siyakwamukela ukuthi uhulumende wase-South Africa kusegunyeni lakhe ukuthi ayenze leso sinqumo. Satsho futhi nakuZulu wonke ukuthi thina esesiza kwenza sekuyikumlandako uhulumende sizama ukubonisana naye ukuthi abantu abaningi abangaphansi kwalawo ma-permit abangeke benelise ukuchaphela kulawo ama-mainstream visas. So yingxoxo esisabonisana ngayo sinazo inhlelo vele abanye ngababona uchairman weZimbabwe Community South Africa uNgqabutho Mabhena presenter udaba lolu ku-deputy president waseSouth Africa ukuthi kuyisima kanjani sithwele nzima kanjani ngalesi sinqumo esikhulu khona kuzodaleka mthelela bani. Siyakwesabela ukuthi kugcine sokulabantu abaningi futhi abangenawo ama-permit kugcine sekufana nalento yokuthi abantu sebezama ukuchapha bengene eSouth Africa ngokungekho semthethweni lakho nje kudala nje ubunzima ezimpilweni zabantu ngapha kuphinde kutaxe iSouth Africa in terms of ama-resources osokumele wafake ukuthi ivisini balabo bantu. So sibona kukuhle impela ukuthi nxa kungakhulunyiswana nxaqedwa lezi ngxoxo sekutholakele indlela yokuthi ba-migrator kanjani kalula laba adebe lama special permit kodwa ke hayi abantu sizobazisa nathi ngemphumela yalezo nkulumo